hayi umgubho uhambe kahle kakhulu abantu bebebanengi and abantu bebekhanya bethabile kakhulu bekholisa okwamasiko abo kube labantwana labadala abasinayo abahlabelayo begida bekukuhle kakhulu mboni ngani usukhulile umgubho okwedlulane kweminyaka emlutshwana edluleyo kodwa kwenzakale into ekhulunywe ngunyati imbali yakhe ayikhulumileyo eningi yakhona ibingaqondanga njalo ekhuluma into yakokhumalo yena engasuka kokhumalo izindula zihlezi khonapho kwabika ukuthi abakokhumalo sebethole umntwana kodwa abakokhumalo akhuluma ngabo ayisibo bendlu kalobhengula lanxa umntwana lo wamqambileyo ezalwa endlini kalobhengula kodwa kakhitshwanga ngabesende khitshwanga yilabo alapho azalwa khona ukhitshwe ngokhumalo yebo ngokhumalo sonke kodwa labo khumalo abayi bamamqambileyo ayisibo abazalwa endlini kalobhengula indlu kalobhengula ibisebenza njalo yona isitholile umntwana ofanele ukuthi athathe ubukhosi bukalobhengula izakwazisa izinduna zizakwazisa abantu
siyabona ukubana kusasa kuthiwa kuzagcotshwa ukhumalo ozaba yinkosi ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokho
le indaba yakusasa kakhumalo thuma thina abendlu kalobhengula hhayi ethi imlomo ivalekile asisakhulumi ngakho njalo asikwazi ukuthi kulungise ngandlela bani thina sakunanzelela ukuthi hhayi bo lokhu kukhanya ngani kuhambelana lezompolitics thina ayisiwo ma-politicians senza izinto zesintu ngakho imlomo yethu ivalekile ukuthi sikhulume ngento ekhanya igxile kupolitics.